siyabonga jonga lo Chris le ngabalitshona njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 ngolwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Today we Africa Unity Street lapho ikhaya ayisebenzela khona, lapho ikhaya aqalisela khona ukusebenzela khona ephakathi. So siphonga ukuthana nje silabo umfundisi wamagaya saba lokumsebenzi okuncane ukuthi nje abantu siphonga ukukhuluma bekhumbula ikhaya nomsebenzi ayoyenza.
Abantu babuthene e-Africa Unity Square eHarare namhla bekhumbula umnumzana Itai Dzamara yena owathunjwa ngombimbitho ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabezano PF.
Isikhumbuzo segadade labade sikhumbula khona amaqhawe sihambe kuhle kakhulu. Ubuye abantu abaningi kakhulu abavela kwizigaba ezijeneyo o-Midlands, onkayi e-South Africa kobulawayo kubogwanda.
Bebethe gwaqa abantu entabazinduna kukhunjulwa impi yegadade eyaba yimpi yokugcina phakathi kwebutho lenkosi uLobhengula labahuquluzi benotho. Kule viki sisungula ihlandla lendaba esiphathelane lomkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe. Namhla umbuzo omkhulu esiwuphendulayo ngothi kambe ngubani unkosikazi Grace Mugabe? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abedlula amachuma isithupha lamhla bahlangene e-Africa Unity Square eHarare lapho bekhumbula umnumzana Itai Dzamara owathunjwa ngombimbitho lonyaka ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bakamongameli Robert Mugabe. Abangene umhlangano lo bathe kumele inhlangothi zonke zomvikela zidinge umnumzana Dzamara kulandelwe isinqumo somthetho ndaba waphezulu owe High Court. Bathe njalo kusobala ukuthi kabazihluphi ngokulandela lesi sinqumo ngoba kungelambiko ethulwa nguhulumende ngesikhathi esifunakalayo eveza isibanga asebefike kuso kulumsebenzi. Umthetho ndaba wawuthe kumele kwethulwe imbiko yokudinga uDzamara kabili ngenyanga. Umnumzana Charles Nyoni, omunye wabakade besembuthanweni womthandazo lo njalo osenhlanganisweni Occupy Africa Unity Square, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi sebezahambisa udaba lolu emthethwandaba waphezulu ukuze babothwe labo abangadingi uDzamara ngemfanelo.
Namhlanje kule okuyimini prayer rally nje okuncane esekwenzileyo e-Africa Unity Square lapho ikhaya ayisebenzela khona, lapho ikhaya aqalisela khona ukusebenzela khona ephakathi. So siphonga ukuthana nje silabo umfundisi wamagaya saba lokumsebenzi okuncane ukuthi nje abantu siphonga ukukhuluma bekhumbula ikhaya nomsebenzi ayoyenza.
Yes, ngathi bekunabantu abangaki khona po lapha kade khona.
Abantu ephakathi kade bekhona abaningi kakhulu, kade engakwanisa ukuestimate ukuthi kade bedlula nje inamba efika kuma-60.
Singathi belikhulumani khona ngale bekuyukhuleka kuphela kumbe kukhona okunye elikhulumile?
Into eqakathekile kade siyikhuluma ngeyokukhumbuzana ukuthi omunye wethu kakho phakathi kwethu and kubithi ukuthi sifake ipressure kuhulumende kaRobert Mugabe ukuthi badinge u-Itai, basithe u-Itai kulapha abamfaka khona.
Ye, siyakhumbula ukuthi lalidingisisa laphana likhuluma lohulumende njalo i-ofisi kamongameli likhuluma ngakhonokho. So kwathini?
Okwakathesi akula lithole sekuphinde wahamba. Okokuthi kathesi okwesithathu amaloya ethu asebuyela futhi kwabezemthethwandaba ukuthi bafayile futhi enye i-application yokuthi baforce amapholisa ukuthi amapholisa atshengisele egcekeni ukuthi ayamdinga umshaye wosini.
Ye, kunoko kwenziwa nini babanyona?
Amaphepha akathethi ngikhuluma nje ayalungiswa ukuthi amaloya bathi bakhangelela ukufayela indaba yakhona ngolwesini.
Ye, eselukudinga kakwini kakhulu kunapha?
Esesikudinga kakhulu ngokuthi ikhothi ngokwayo isiphi i-ruling ekuthi ngabe ngilayo ithayi orayithi kulungile ke abasiphe isidimbo sakhe singcwale kunokuthi baphunge ukuthula betshengisele ukuthi vele kabalani nakho lokumdinga vele abakuhluphi ngokuthi kakho kabakuhluphi ukuthi kulo munye umuntu oyisizayo wasalapha eZimbabwe ongekhoyo.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni omele inhlanganiso yezombusazwe i-Occupy Africa Unity Square. Ubekhuluma ecingweni eseHarare. Inhlanganiso le ifuna uMongameli Mugabe asuke esikhundleni ngoba isithi sehlulekile ukubusa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye lesikhulumeli sikaMongameli Mugabe. Amakholo abantu abuthene entabazinduna kukhunjulwa impi yeGatade lapho okwalwiwa khona impi yokugcina phakathi kwebutho lenkosi loBhengula labahuquluzi beNotho. Lokhu waqala ukwenziwa lumbuthano eminyakeni emine edluleyo. Inani labantu li abaya khona lokhe liqonga minyaka yonke, njalo abakade bekhona lonyaka bebebanengi okwedlula iminyaka yonke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabaqoqela umbuthano umnumzana Greta Vodloza Spanda wenhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi ukuze sizwe ngalumbuthano wesikhumbuzo sempi yeGatade.
Isikhumbuzo seGatade lapha esikhumbula khona amaqhawe sihambe kuhle kakhulu. Kubuye abantu abaningi kakhulu abavela kwizigaba ezijeneyo, oMidlands, onkayi, eSouth Africa, koBulawayo, kuboGwanda. Bekulabantu abaningi kakhulu ba.
Ungasitshela ukuthi sekule minyaka emingaki njalo bebebuye okunganani kwiminyaka edluleyo?
Baba, siqale umcimbi lo bengithi isikhumbuzo lesi ngo-2011. Sithe sisiqala ngo-2011, siqale kulabantu abalutshwani kakhulu. Nxa ngingakubalisela ngo-2011, bekulabantu abafika 20 kuphela. Kwathi ngo-2012 njalo futhi kwaba labantu abalutshwani kakhulu abangafikiyo lekhulu. Ngo-2013 kube nabantu nabo abathile abangafikiyo futhi nekhulu, kanti ke lo-2014 futhi kube kunabantu abangaphendluzana nje kwekhulu kuphela. Umcimbi wakhona ngathi mina ubulokhu ukhwela nje kancane, kodwa ke lo nyaka kukhanya ukhwele kakhulu. Kukhanya ukhwele kakhulu, sibilabantu abaningi sibekhanya ukuthi sebekuzwisisa, sibekhanya ukuthi sebekuthakazelela ukukhumbula amaqhawe.
Kuyini kakhulu kade usenziwa?
Kakhulukazi baba, besifundisa abantu ngembali yakibo, sifundisa abantu ngokuzinikela okwenza amaqhawe lana lele laphana awembizo. Kule mcimbi eminenge kade senzakala, kanti ke lezi nhlanganiso ezinenge kade zikhona zithole ithuba lokukhuluma zisenza lesithi ngesilungu i-solidarity messages. Ngathi yiyo into ebimqoka kakhulu ekufundisaneni ukuthi khona kuyini okwenzakala laphayana.
Ngoba nomhlonitshwa kade bekhona.
Baba, ngathi abantu kade bekhona omhlonitshwa kahle, ngathi induna uNdiweni nguye kade khona.
Umnumzana Greta Vodloza Spanda ngowenhlanganiso ye umhlahlo wesizwe sikamthwakazi obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGweru.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, lakushortwave 4930 12080 lagu 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amalunga ebandla leMTC alichumi lanye abotshwe ngemva komhlangano webandla lelizolo eHarare South ebelokhu evalelwe lamhlanje. Njalo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa esetheswa icala lokubangela udlakela lokulwisana lamapholisa. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthi amalunga la ebefuna ukwenza umhlangano engelamvumo. Ngeviki edluleyo kube lokulwisana okukhulu endaweni efanayo phakathi kwabasekeli bebandla leMTCT labezanu-PF. Ngakwelinye icele leli bandla lithi lenelisile ukwenza imihlangano yalo esigabeni seMashonaland West ekhaya likamongameli Robert Mugabe lanxabe kulokwethuselwa kwabantu. UChris Gande uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Tabitha Khumalo ukuze sizwe okunengi.
Ngempela sonke njengebandla leMTC sibuyele eHarare South ukuthi siyenze irali yethu. Kodwa kungakaneki ukuthi abalandeli bethu baphelesika khona bahlangana namapholisa esibidela ithiye kahle. Sikhuluma kunzinzi kulabantu abayizinka bakwesiwezi phakathi kwezinzi lethu eMTC. Ichemi ukuthi ngabe umuntu asefisi ukukhuluma ngezenzo bezifika bazibona amaqala ukuthi ubonile ukuthi kepha namafani so abalandeli bethu balile kepha lawa amafani sokuthi amapolisa akathi abizi azama ukuthatha amasebenzi ayo yonabeka kusaba so kwabazakulayisa ukuthi
yesizwa kuthiwa kodwa kube leminye imihlangano ikakhulu lo kade ukhangelelwe ngabaningi oyenziwe ekhaya likamongameli Mugabe eZwimba. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Hayi, inkonzo zwa kuhambe futhi angeke sonke siyazi ukuthi lapho uhlangana khona ne-MCC kakusekakali umsindo ogcwele emapholiseni ngoba amapholisa avele ngonazo njengelanga lezihambi. So siyazama ngamandla wonke ukuthi singaze sadela ngokwenziwa ngamapholisa kodwa sizame ukuthi sikhulumisane leso.
Manje sekuyahamba njani kuyona le iviki? Ikhona yini eminye imihlangano ekhokhelwa ngumongameli elikhangeleleyo?
Ye, ikhona imihlangano yabo ikhona esinyelele nje ukuthi amaprovinsi akhona akwazise ukuthi sebe-redini umongameli kazi nemakulanzima kuya ngokuthi yiphi iprovinsi ezaqalisa ukuthi isenzile ukuthi sebe-redi ukuthi umongamelayo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMTCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Eqale nje engumabhalane okwamukela incingo ehofisini kamongameli uthuthuke waba ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ubukwa ngabanye kube labanye njalo abamsolayo ngokuqansa sekwenzile kwezombusazwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Grace Mugabe uzelwe mhla ka 23 Ntulikazi 1965 eChivu engunkosazana Grace Marusfu kodwa endele ku Stanley Koreraza andubana echata lomongameli Mugabe kulandela imfa wayengumkakhe umuyi unkosikazi Sally Mugabe owabhubha ngomnyaka ka 1992 eHarare. Uqale ukuphuma ezindabeni ngeminyaka yabo 1990 lentathe izindaba sezizwe ngomntana kamongameli Mugabe owayesezelwe kodwa engasuka unkosikazi Sally njengoba ebevelise lomkhuhlane wenso owawusumlalise phansi ngaleso sikhathi. Njalo esekhulile sokusobala ukuba umuzi wabo awusoze ube labantwana. Unkosikazi Grace watshata loMugabe ngomnyaka ka-1996 esethulelwe emphakathini ngemva kwemfa kankosikazi Sally Mugabe. Abanye besithi wayesevele esekhitshelwe amalobolo umuyi engakafi. ngemva kokuchata kulapho okwasokuphuma ke izindaba zokuthi umngamongameli omutsha uyakuthanda ukuthenga izinto ezidulayo phandle kwelizwe kodwa lapho wakhethwa ke ukungakhulumisani kangako lentathela izindaba lokuphuma emaphephandabeni edlalela khatshana labezombusazwe njalo esungula ezinye inhlelo eziqondane lokuphathisa uZulu lendawo ezifana lokugcinela intandane kanye lamabhizimusi athile aguqela iGushungo Holdings. Konke lokhu kuguquke ngomnyaka odlulileyo lapho aphongweqa esiza njengesavumzane kwezombusazwe ekhetha ukuba ngumkhokheli wehlangothi lwezabesifazane ebandleni leZANU-PF. Wafika waba namandla adlulisa amalawulo waxotshisa kuqala owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru emsebenzini kuhulumende lakubandla kanye leziphathamandla ezimbalwa zeZANU-PF ezigoqela umnumzana Rugari Gumbo labanye. Ukuzibamba esidukwini kwakhe lokho kusukisela nyakenye lapho aqale ngokunikezwa isiqoqo sokuthi segqibele izifundo ze-PhD okulinyathelo eliphakamise inkophi zabaningi bezibuza ukuba ngempela wazenza lezi zifundo na kumbe hatshi sokuthi abaningi becabangela ukuba engaba efuna ukuthi laye abe ngumongameli weZimbabwe ngoba kukhanya ukuthi nguye osebusa. Umnumzana Elijah Mutemeri isakhamuzi seHarare uthi kungaba yinto enhle kakhulu ukuba ilizwe lithole umkhokheli ke ongumuntu owesifazana kodwa ethi unkosikazi Grace ukhanya engakalungeli ukuba enze lokho
yena ivele economic kazi economy ngicho kawani kakhala lutho ngeeconomy ama veterans lawo baya complain ukuthi hi umama lokati uvela ngapi kasumazi kala ngisho ngekhadi leZANU-PF uza sithungamela njani.
Unkosikazi Lawrence Bando weGwanda uthi njengowesifazana usekela umqondo wokuba omama labo bephatheke kwezombusazwe efuna laye ukuba unkosikazi Grace ethuthuke kwezepolitiki kodwa ethi okudanisayo ukuba ubonakala esenza lokhu echaphaza abanye abesifazane.
Akumelanga ukuthi usunduze omunye aqethuka wele khatshana wena ubusumenza isitephisi sakho sokungena. Nxa kulungile ukuthi abesifazana babe sesikhundleni kulomunye phela abamsunduzele phandle khathesi lo bamkhiphe njani bese kuzongena omunye ukungena kwakhona kumele kube le principle kuhleleke ukungena kwabomama ezikhundleni.
Umnumzana Promise Mkhonanzi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization ziso uthi akabona unkosikazi Grace esenelisa ukumanyanisa abantu kakuhle ethi sikhuluma kanje sebemuyise emthethwandaba ngendaba yokuthathela abaphila ngokuthengisa impahla yabo.
Sifuna ukuthi athonisiswe ngendaba zokutshontsha izinto zamavenda esiyazidonate emhlanganweni yakhe yeZANU-PF. Tina si, we are very worried ukuthi uGrace abe ngumongameli kumbe abe lesikhundla sokukhokhela ilizwe leZimbabwe. Simkhangele sibona ukuthi kungaba ingozi sibili elizweni. Okokuqala, iZimbabwe isiyo dynasty singayithi ngesilungu i-dynasty ukuthi ubukhosi buyatshiyelwana emolini inye.
Umnumzana Faraid Zapaso oqeqesha ngezombusazwe uthi akabona unkosikazi Mugabe encintshisa ephumelela kungelasekelo lukamongameli ethi nxa efuna ukunqoba kuzamele efuqelwe phambili lasesikhundleni umkakhe esaphila. Umkamongameli usolwa njalo ngokujamulela abamhlophe amapulazi ambalwa eZimbabwe lokudilizela abantu izindlu zabo epulazini leManzowo lonyaka. Sikhuluma kanje unkosikazi Grace ngokwakhe kakaphumi egcekeni kudaba lokuba ulesifiso sokuncintisa na kumbe hatshi isihlalo sikamongameli weZANU-PF lelizwe kodwa ke abamsekelayo bayamnqoma okwamagama bembiza ngamagama okuthi Dr. Amai Ndlovukazi lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokunyamalala kukamnumzana iTai Tsamara. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhuthaza ukungasetshenziswa kwemithi ukuthuthukisa amathuba okunqoba kwabemidlalo emhlabeni jikelele, iWorld Anti-Doping Agency, siyethule umbiko ikhuthaza ukuthi abadlali bakwele Russia bangavunyelwa ukuncintisa ngoba igazi labo litholakale lile mithi e-doping. Odume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele Myanmar u-Aung San Suu Kyi uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe linqobile kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lelo olokudinga amalunga edale lephalamende. Indlala ibikwa idlondlobala ngamandla endaweni esijiyeneyo zelizwe, njalo uZulu uthi sephelelwe izifuyo okugoqela inkomo, imbuzi lamadonki wona angavamanga ukubulawa indlala. Amadamu amaningi kaselamanzi okwenza izifuyo zibanjelwe edakeni nxa zizama ukufinyelela amalutshwana akhona. Izigaba ezihlaselwe kakhulu indlala zigoqela eMathebeleland North, iMathebeleland South, iMidlands, iMaswingo leManicaland. Abanye bathi izibaya zilakho ukuvalwa nxa izulu lingasananga ngokuphangisa kwaba lamanzi lamadlelo. Asizweni ingxoxo esiyenze lesakhamuzi seDombodema unkosikazi Mavis Spanda.
Umuma eDombodema awukho right, mubi kakhulu, ikakhulu ezifiweni. Izifuyo azisele lapho ezinatha khona amanzi, amadamu ethu athile wonke wonke, and iinkomo ziyasela phakathi zabe ukuthi zidinga amanzi okunatha, and nezibholane zethu zonke zifile, aziphumi manzi. Isibholane esiyi-1 esiphumayo sivukelwa ngo-2 ebusuku, so akula vele lapho ithatha khona amanzi. Na abathola amanzi bathola kudamu lokusibantu, but amanzi akhona angcolile. Akikho right ukuthi umuntu unganaso kunokuqala uwabilise uqala ungakanathi.
Sezicuba yini inkomo lezinye izifuyo njengesikuzwayo kwezinye iindawo zelizwe?
Ziyacuba kakhulu baba, ngoba lo nyaka vele izulu belingekho, uyalanje amanzi kade khona bemalutshwane, so kathesi vele inkomo ziyacuwa and ziya ezingeve ziyafa egangeni. Abaningi bathola zifike egangeni sebekuthisa.
Indlala ebantwini yona imi njani?
Indlala ikhona baba, indlala enkulu si, ngoba abaningi vele abavunanga lutho emasimini. Emasimini kwatsha, azange sathola lutho, kwakuthile emasimini. Abantu nje kathe sebenyoza ngidona le khona ukuthi abantu bahamba emgwaqweni, bengasebenza emgwaqweni amaviki amabili sebephuma kungena abanye, sesiphila kakhonoko. Kodwa impilo lapha sinzima ngoba indlala ikhona, siyile ebantwini.
Akula yini inhlanganiso ezizimeleyo ezabela abantu kudla njengokuvama ukwenzakala ngesikhathi sendlala?
Akula, i-food for work yiyo ekhona, la ma-organization amanye akula. Kudala ahamba i-lale vision, kudala zahamba. So abantu basebehamba-ke beyokhalaza-ke ku-food for work ukuthi khona kayincedisa abantu.
Unkosikazi Mavis Spanda, isakamuzi seDombodema. Kwezempilakahle namhlanje, uhulumende sekhuthazwe ukwethula izimiso ezizalawula ukusetshenziswa kwemithi yesintu kanye leminye ezihlahla evela ikakhulu kwele China, i-herbal medicine, yona ethengiswa iloba ngubani. Kubika uNotando Spanda.
Ukuthengiswa kwemithi yesintu kanye lezihlahla ezithile ekwelapheni imikhuhlane sokuvamile eZimbabwe kulandela ukuqonga kwendleko yokuhlawulela ukwelatshwa ezibhedlela, ikakhulu kuningi labantu elingasebenziyo elingela ama-medical aid, osokulethe imbuzo kuZulu ukuthi imithi le ilungele umzimba na. Ukusetshenziswa kwemithi le sekuvamile kuleli, iningi labantu selisenza ibhizimisi ngayo, liyithengisa ivela emazweni anjengeZansi ye-Afrika kanye leChina. Isakhamuzi umnumzana Richard Mahlangu uthi yonke nje imithi ivela ezihlahleni, okuqakathekileyo yikuthi uhulumende yabeke imigoqo ezalawula ukusetshenziswa kwayo.
Imithi le yesintu ilusizo kakhulu ngoba eminengi yakhona singathi itholakala ikusigaba lesana esithi natural state, lapho ephuma khona emvelweni injalo. So nxa usukhangele imithi enjalo iyasiza ayila izinto eziningi ezingabangela ama side effects.
Umongikazi unkosikazi Nobuhle Mathe uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi lenxa begula bengayanga esibhedlela. Imithi esetshenziswa esibhedlela iyahlolwa ukuthi isebenza njani emaphathini, esibindini kanye lakuzinso.
Imithi leyi esibhedlela imithi yabihloliwe isezakala ukuthi isebenza njani esibindini, isebenza njani ezinsweni, okuyikho okuqakathekileyo ngoba nxa ingasasebenzanga kuhle kuzona lezo indawo iyabangela esingathi yipoison emzimbeni, abantu bagcine sebethwala nzima.
Omunye wabenza ibhizimisi le ngunkosikazi Rita Nkomo uthi iyasebenza ngoba ayidali inhlupho eziningi eziphathelane lokungenzakala nxa uyinatha ezivame ukuba khona kwimithi etholakala ezibhedlela lasemavinkilini athengisa imithi amafamasi.
Ye, ama-herbs lezihlahla mbona kusebenza emzimbeni yethu for i-health. Jibona vele kudala okhulu bethu babe labogogo babephila ngesihlahla, lathi kunje sakhuliswa sinatha ntolwane labo kalimela for ukukhwehlela.
Isakhamuzi unkosikazi Melody Nkala uthi uyakhuthaza ukusetshenziswa kwemithi lezihlahla ngoba le mithi yesibhedlela isuka ezihlahleni ezijiyeneyo. Endulo abantu babevele bephila ngemithi yonale, abantwana bakhule beqiniswa ngentolwane lesihaqa, kungakho uthi kaboni lutho olumangalisayo ngemithi le.
Ama-herbs ale ndawo sibili ezimpilweni zethu ngoba singananzelela ukuthi yonke into elaphayo ngokwazi kwami okuningi kwakhona kuvela kuma-herbs, ukuthi nje kuphela okunye kuyabe sokulungiswe ngesikhiwa kwangani akusukhohlwa ukuthi kuvelele esihlahleni.
Owake wasebenzisa imithi lekudala isakhamuzi unkosikazi Hilda Nkolomi uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi ngoba akulalwazi oluningi ngayo, abayithengisayo labo abazi lokuthi kahle kahle izihlahla bani.
Kulusizi ukuthola abantu ngalezi nsuku zanamuhla besangena besiyathenga imithi kuyadanisa kakhulu ngoba labo bantu abakuthengisayo abaningi bakhona futhi kabazazi lezihlahla zakhona, okunye ngokungahambelani lemzimba yabantu kugcine kubafakela okancer, kugcine kubagulisa.
Bakhona abafunga bagomele ngayo limithi ukuthi iyasebenza okwamagama, kodwa abanye ngabathi kubhada abantu ngodaka emehlweni ngoba ayihlolwa. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo, iqembu leChicken Inn selikhokela kungalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Abafana beChicken Inn babe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu leWawa okuyimpumela ebachiye belemiklomelo engamashumi amahlanu lane ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lesikhombisa. Kuzinga lesibili kuleqembu leFC Platinum lona lilemiklomelo engamashumi amahlanu lambili ngemva kokuba lijayele iHarare City nge-2-0. Iqembu leDynamos lona likuzinga lesithathu njalo lilemiklomelo engamashumi amane lathoba munembili ngemva kokuba ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu leCapes United. Kusenjalo iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala kundawo yethoba munomunye kungalani yemiklomelo ngemva kokunqoba iqembu le-Buffalo Zizolo enkundleni e-Papa Fields. Lanxa inqobile ibhosu abadlali babo badlalise amathuba amaningi, isiphathamandla saleli qembu uCosmas Zulu uthi abadlali bakhe kumele balungisise lokhu emidlalweni yabo elandelayo.
We missed chances.
Sikhuthe amathuba amaningi emdlalweni elandelayo, kufuze sisebenzise amathuba esiwatholayo ngoba nxa singasawasebenzisanga kuyasifaka enkingeni.
Ngaphansi kwengalane iqembu leCholocho lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kuleague ngokunqoba iqembu leWange 1-0 eWange Stadium. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Jahalezansi ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abantu babuthene e-Africa Unity Square eHarare namhlanje bekhulekela umnumzana iTai Tsamara yena othunjwe ngombimbitho. Bebethe gwaqa abantu entabazinduna kukhunjulwa impi yegadade. Njalo abaningi emaphandleni bakhala ngokufelwa izifuyo ngendlala. Kwanelo kwalamhlanje mthwangazo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.